OA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngenjabulo kungolwesine mhla zilitshumi kuNkwenkwezi 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
imali zamadoda ethu, besinike imali sikwenze lathi ukuhambisa abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyahluleka nokuthi sidle esikufuna, siyanika i-200 siyaphomba ukuthenga impuphu kuphela lesawutu. Isithebo siyamba siyiphomba ukudinga emgaleni leyana eyeswei lapho kumela khona idelele.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eWange Colliery lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Shadow Minister of Home Affairs.
Umnumzana David Coulthard, omunye wequla elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano we-MDC Alliance, uthi uhambo lwabo luphumelele. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani emba amalahle eWange Colliery Company eHarare lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwe eWange. Unkosikazi Talent Sithole ovela eWange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadoda ethu, besinike imali sikwenze lathi ukuhambisa abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyahluleka nokuthi sidle esikufuna, siyanika i-200 siyaphomba ukuthenga impuphu kuphela lesawutu. Isithebo siyamba siyiphomba ukudinga emgaleni leyana eyeswei lapho kumela khona idelele. Ofithi vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle. Ikhathesi umntwana nga-30% kumele ukuthi uthathe ama-result, but asoze usithathe ama-result ngenxa yokuthi vele uyakuzele kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la umnumzana Mnyarathi Gwisayi uthi abantu bengaqanjelwa amanga iWange Colliery Company ethi ayilamali njengoba iziphatha amandla zayo zihamba ngezimota ezisalekayo njalo behola ngengwani.
No retreat, no surrender. No retreat, no retreat, no surrender.
Asibuyeli emuva kuze kulunge. IWange ithi ayilamali kodwa ngomnyaka ophelileyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo omakori. Manje sithi nxa senelisa ukuyisa umgabe ngomnyaka ophelileyo umakori ngomzukulu ongasiphiwe.
Omunye wamakhosikazi aweWange unkosikazi Shipho Tazwilinga uthi umphathintambo wezisebenzi waqambela abedale lephalamende amanga esithi wabanika irayisi lesepa yena wachia ebathembise ukuthi uzawalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokhu ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irayisi lesepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years yamadoda ethu. Wasesithi yena kithi uzabuya le feedback. But lanamdla kakabuyi le feedback uthenze usitshela ukuthi yena usiphatheleni. But kuparliament sesiyakhuluma esingakwaziyo. Njalo futhi nxa besithi singama-politician thina asithi ma-politician asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo. Eze-5 years le salary yamadoda ipheyi. Sile 8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi zeHarare uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawo ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje. Kusho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo i-genuine. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele kundaba leyo. Kakhulukazi uminister uWinston Chitando is the minister responsible for mines. Nomunye wakhe uPetronella Gagonye uminister we-labor. Babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani. Le parliament yethu ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Isikhulumeli se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe uMnumzana Leopold Mnende uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhala zabo zingezeqiniso.
Uhulumende awufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana. Namhlanje bone umntwana sibili okugrade 2 ade khona kumatch le of course engxe bebengafuzanga babuye layo kodwa babuye layo njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akulamali.
Abenhlanganiso ezibona ngenhlalakahle kaZulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu njalo zivumelane namakhosikazi legqitha labo uGwisayo ukuthi bazavalisa inkampani kanye ledolobho lewange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Imele Tito 7 useHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana David Coulthard, okuqula elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano e-MDC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa, uTendai Lotendai Biti uthi bayasuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona leziphathamandla zikahulumende, amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi. Kubika intathelizindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Umnumzana Coulthard uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBritane ngamalungiselelo okhetho leZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathintambo obona ngezwakazi le-Afrika uNkosazana Harold Boldin, uCoulthard ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Sihlangane ngababona ngezombuso ngaphakathi. Shadow Minister of Home Affairs. Sihlangana njalo ababona ngezombuso ngaphandle kwelizwe. Shadow Minister of Foreign Affairs,
Zimbabwe.
Emily Thornberry. Sabuye sihlangana le editorial team. Lama economists. Sabuye sakhuluma lehlekanyana labantu abephalamende ngeZimbabwe. Sazobonana le-Foreign Secretary uBoris Johnson. Sazobonana nabe-Financial Times nabanye abehlukahlukeneyo abentatheli zezindaba. Sabonana namanye ama-education institutions abafisa ukuzokwenza ezamabhizimusi akwele Zimbabwe.
bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlangene labamabhizimusi labezomnotho. Umnumzana Coulter uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Nihulumende yaseBrithani kodwa ngoba singekho embusweni besingeke sithembise kakhulu into eziningi kodwa esikuthembiseyo ukuthi njengoba yona iBrithani incedisa kakhulu abavela khona eBrithani bezozama ezamabhizimusi ngaseZimbabwe sibona kunilungelo ukuthi sikhulume nabo njalo sibathembisile ukuthi thina njenge-MDC sehlukene lezano ekwenzeni.
Uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela umnumzana Chamisa njengomongameli womanyana we-MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
UNelson Chamisa umuntu okhethwa yi-MDCT njenge-constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela MDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli. Kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo ngoba masisithi siyakhangela khathesi ngaseZimbabwe kukhanya ulabalandeli abanengi, kukhanya umsebenzi uphethe ngendlela eyiyo.
Umnumzana Coulter lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa lotena ibithi sebegadile indizamchina belibhekise ekhaya eZimbabwe njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kweleBrithani. Inqobe siyenzi kubo ukuthi banqobe kukhetho oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 e-Heathrow Airport e-London, igama lomngezi Jesus Banda.
Silokhu sikudaba olufanayo, uStandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Walsh Mencube ukuze sizwe ukuthi injongo yalolu hambo ifezekile na.
Injongo yohambo lolube kuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume lamaZimbabwe bahle baqala bafikela kulo mhlangano. Chamisa bekumele ayexoxa le-Oxford Union ngevision yokuthi MDC Alliance laye kuyiwa ngaphi. Ukhulume kakuhle njalo ama-feedback akhona esiwatholayo wonke a-positive. Sibili ukuthi okwesithathu bekuyikuthi njengoba emutsha ukuba ngumkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entatheni zezindaba ubhodabhodile kubo Economist, BBC, zonke nje ama-outlets. Okwesine ke bahlangana lo foreign minister baxoxa ke ukuthi hayi nxa kuzancediswa kathesi ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani, i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga yona lezi lungiswe kwenza ukuthi ukhetho labanye abe-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, njengithi bonke influential people in iku-British establishment.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo, owenu umbiko uza yamukeleka ngcono yini?
Besingekho ekuncintisaneni lezanu kumbe lo hulumende kaMnangagwa. Asilaqinisa ukuthi injongo kaMoyo ibiyini enkulumeni zabo. Yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba nempumela kumbe navale. Injongo zethu ziphumelele kuhambe kakuhle sibili.
sokulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uya circulator usikhwiqa mfundo weBilitane uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani ngumuntu ophonga uthabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo wapha imizekeliso emnene. Liseli ubonile lo mbiko njalo lithini ngakho?
Ngiwubonile lami sibili ngawubala lo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono. Omunye uyakhangela into yinye abone lokhuyana, omunye akhangele emakhaleni abone amakhovula, omunye akhangele emsileni abona akubonayo. Siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa.
Umnumzana Walsh Mencube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abohlangothi olubona ngezibotshwa lamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services sebelandule ukuthi izisebenzi zalolugatsha zikhalale umsebenzi ngemva kokwehluleka ukuletha izibotshwa emthethwandaba lamuhla. Bathi imbangela yikuthi imota zabo zifile. Kubika uBathabile Masuku.
Namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth lemiye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe leStudio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No, besisemthethwandaba namhlanje yeWestern Commonwealth. Kandulehlekile ukuhlala phansi because ibingagwani ama isibotshwa esekami la uGrey Prison azendisanga ukuya e-court ngoba ama officer ema prisons aku strike akhala ngeholo la ukuthi holo labo lincane bafuna request. Kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqweta because kusho ukuthi kutholakala kwe-justice for abantu ababotshiwe lezibotshwa kuba nzima xa besehlule ukuya labo e-court.
Isikhulumi seZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa yiStudio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba yikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama-prison officers wonke asemsebenzini indaba ebhodayo eyokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga. Njalo thina i-code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimota zethu zokuthwala izibotshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu, kodwa lokhu sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimota lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba weWestern Commonwealth uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
silindile ngalonke silokho silinde ukuthi singene court khona phe Westcom kodwa ke azange sike sithole lelo thuba baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi iyaba izivouchers sabuyi ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini ecourt siphumelaye ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile 48 hours yakhona evele ivekiwe emthethweni ukuthi uthi amalungelo ezivouchers asanaka asananzelelo kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengenile ecourt i48 hours bamunsuke ezimbili zinkazi zise zidlule.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Bakhidzanani Dube uthi lokhu yiwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlando wezibotshwa kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba.
Okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu. Ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abalazimotha zokuhambisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacawa la azo ayothethwa bayazincindezela.
Umanji we-Trade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba njalo imbuzo kumele iqondiswe ku-Commission yezemithetho i-Judicial Services Commission eHarare. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lelo lwe live talk sihluzeni bomama olubhekane labesifazana sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele Mother's Day elinanzwa ngesonto. Thumelani i text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Amalungiselelo omhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomunye wakhe weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un wokucubungula udaba lokuthi ele North Korea lingasebenzisi izikhali zenuclear ayaqhubeka. Elemelika lithi alisoze lethule izijeziso zenotho elazethesa ele North Korea ilizwe leli lingaqhubeka lisebenzisa lezi izikhali njalo lisephula ilungelo loluntu. Ele North Korea lisanda ukunanza ilanga lenkululeko emkhosini wobuqoqo inhlanganiso yezimeleyo imanyene lamanye amazwe. Uhulumende weMelika ugcizelele ukuthi umhlaba ungakhohlwa izigidi lezigidi zabantu beNorth Korea abalokhu behlupheka kusukela kuminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo kulelo lizwe ngenxa yombuso oncindezelo lolunya okhona. Elemelika liqhubeke lathi kulabantu labantwana abahluphekayo enkambeni zeNorth Korea kukanti labo ababalekayo bayabanjwa bajeziswe kabuhlungu kumbe bebulawe. Elemelika lithembisa ukuqhubeka ngemizamo yokudingisisa abephula amalungelo oluntu kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bejeziswe.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza sobala ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Athi ibandla leZANU-PF kumele likuveze lokho nxa lingajonganga ukudlelezela kukhetho. Izwa lokhona umthethwandaba wethu le isinqumo esiqakathekileyo esokuthi kulicala ukuthi izinduna kumbe inkokheli yosiko ingenele kwezombusazwe. Siqale ngokubuza isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa unkosazana Thabita Khumalo ukuthi uthini ngalesi sinqumo exoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Isinqumo le futhi nanjengebandla likhokhela ngokwakwabo
advocate Chamisa sebetayela umanje abahlombe ngomsebenzi abawenzileyo njalo kayisiyo nto entsha ngoba singakhangela sisele bekwembuso zasezimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo kulandela amasiko njalo esigabeni lapha ababusa khona kunabantu abasemabandleni achiyeneyo uma yena enguye enkokeli yezinduna zonke iZimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavotela amanye amabandla zivotele izanu kuyabe sekuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko
ubabuchuma isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso kasisoze siliphazamise yini njengebandla lezanu p f
isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele sikhona sisekelwa yi-constitution yethu elizwe eZimbabwe akula muntu wenza uyinduna kumbe lipolisa kumbe lisolja ongelanto yakhe ayithandayo phakathi kodwa nxa usehofisinyana sokufuze uzibambe ungakhulumeli phandle ngento yakuyithandayo uyenze nxa wena ususenze lokho kumele ukwenze njengoba vele into enhle yakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-secret ballot so ngwesi sikhathi siyakhuma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho ibandla lezanu p f asobandla lokudlwangudlwangu nxa ubaba uSharombila eyitha izanu p f mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa kahambe ayo-exercisa ilungelo lakhe lona lelana ayivoteli kodwa angaphumiseli phandle besokusephula umthetho welizwe lasezimbabwe ouzasenza sigcina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo
mama makhumalo likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka uxa kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba
uhulumende wezanu p f uthi yena asilamvumo ukuthi sibekwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona kukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafakanga khona silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidengwe ngaphi sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa wami ngasoze atshintshe yini loo xa ngokuzwa esokuzwayo so sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani
babuchuma nxa kuqakathekile mpela ukubana lolu khetho lube ngolubalulekileyo awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo omakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo lidindwa ngobani
okokuqala lathi izanu ngephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi iprintela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa iveki abayibo abakhangela ngezama-election lawo so thina siyamabandla eceleni sekela iveki yezomsebenzi wayo lapho esesifunaka khona sonke siyabizwa inkinga esiba layo yikuthi bakhona abanye abantu abashe befuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo
amagama lawo kawalunganga awusoze wena uthi wena ngihambe ngaya rejista ukuba yivota ubususithi iveki ibisibuye isithi khona kumele siyekhangela i-voters roll kade sesuthi qhi sesifuna ukubuza ukuthi i-ballot paper liyiprinte ngaphi uthi ngumsebenzi weveki kileyi lapho esizavota khona silolungelo lokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani alikwazi ukuthi konke okusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli printe ngaphi kulo mutsho ukuthi kulokugqile elifuna ukukwenza xa kungelabo ugqile elifuna ukukwenza siyekeleni sizibonele sodwa nanxa sesiya phambili abana sibekwazi ukuthi sazibonela njalo asisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni lilungele lukazulu ukuthi azi ukuthi iphepha elibhaliweyo leli lokuvotwa libhaliswe ngaphi njalo siprinte amabhaloti amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala iinombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesibonama amavoti amaningi ayidlula amabhaloti la ukuthi azowaprintisa
mchumen akuyigqibe ngamafitshane
into ebalulekileyo lapha yikuthi kona into yonke leyi iveki nxa esikwenzile isikhethele kampani yokuprinta amabhaloti lakho konke sizabizwa sonke siyokubona la mabhaloti mzwane fika sizabe sikhona sonke sibone into ukuhamba njani la mzana ethwalo esiya endaweni lapho uvotela khona siyabe sikhona futhi sonke eveli phansi khona ngale ama-agents ethu abe khona ukuthi areceive amabhalenzana nxa efika kuma-polling station abone ukuthi khona ibhokisi lana li-empty alilalutho kungakavalwa andubana
izoniqalisa
so angazi why sifuna izanta sidlala ubacathela lentweni elula kangaka
abantu bezani liduka ngamanga ungazwangitshela ngesiso engasibonanga ukuthi sinyithwenini
uNkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli secele leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezizana uPF umnumzana Joseph Chuma kwanele mthwakazi olivalelisayo ongontungamili Nkomo.